Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingalithola njani izilukandaba? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-15 Mpandula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni.
Besizothini phela, ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu, umthetho uthi kumele sibarecall, nokungenanto besingayenza. Kubuhlungu kodwa hayi, siyabathembisa ukuthi indaba ye-commission ayizukwenzeka. Igadile lento ayizukwenzeka noma kanjani.
UZulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila awe MDC Alliance yinkokheli yebandla le-MDCT.
Yaye kuyinhlanganiso zakho kuphela lawe oyabe reporta kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise, ngoba lolu hlelo luvikelekile futhi luyavikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngubani mhlawumbe oreportileyo wakhuluma ngodaba olunje olunje olwenzakalayo.
Intsha yeZimbabwe yamukele ngenjabulo uhlelo lusanda kusungulwa ngabekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe, Anti-Corruption Commission, ZAC, olwe whistleblower app. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa lengxenye 7531 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Phakathi kwalelo nani abazinkulungwane phose eziyisithupha 5690 sebesilile kulelo gcikwane labulala abedlula amakhulu amabili 224. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.3 million. Labulala inkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 32,795. Abekolitshini le-Johns Hopkins University yakwele Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose amathathu 29.3 million abafunyenwe bele coronavirus. Yabulala phose abantu abayisigidi esisodwa 929,444. Ibandla le-MDCT selixotshise amakhansila edolobho lakobulawayo ayithoba minembili abalisa umsekeli kameya umnumzana Dinashe Gambarami. Izolo ngemva kokuxotsha amakhansila edolobho leHarare, ibandla le-MDCT lixotshise njalo umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Majale lamakhansila edolobho leBeitbridge kunye leMarondera. UZulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu bayakusola ukumiswa umsebenzi kwamakhansila amadolobho la besithi kuzaphazamisa ukusebenza kuhle kukamanisipala kanye lokumelwa kukaZulu kwezombusazwe ngesikhathi sinye. Abezanu PF sebevele sebekhankasela ukuba kubunjwe ikhomishini ezaqhuba umsebenzi wekhansili yeHarare kulungiselelwa ukhetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi umphathintambo wezabelo emise amakhansila alitshumi lambili 12 aweHarare kulandela isicelo sabe-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavilas Khumalo uthi leli nyathelo alibajabulisi ngitsho lakancane, ngoba kungelani lendingeko zikaZulu kuyikulwisana kwenkokheli emabandleni ezombusazwe kubangwa izikhundla lamathuba.
Lokhu thina siyadana lakho kakhulu, noma sasi fisa ukuthi angcenye abakhokheli bethu bangalwela ukuthi impila kahle yethu ihambe kuhle kodwa kathe sibona ukuthi konke lokhu okulwela ngabakhokheli bethu akulani ngenhlala kahle kaZulu akubisi manzi empompini zethu akubisi ukuthwalwa kwengcekeza akubisi ukulungiswa kwesuwa njalo akula ncedo okulayo kumpila kahle kaZulu
osekusenzakala eHarare uKhumalo uthi yinto edanisayo kakhulu ngoba sokubuyisela muva imisebenzi yaleli dolobho
kungcono laba abalwisanayo bahlale phansi bazwisisane bame konke lokhu okokumisa abantu abakhethwa nguZulu ukuze bamelelele uZulu noma kathesi sibona ukuthi lokho abayala bekuyenza kungacina sokusenza ukuthi kwamanye ama-local authorities kugcine sokulamakhomisheni yikho hayi thina lokho asikuthakazeleli sifuna ukuthi abantu bamelelwe ngalabo abantu ababakhethayo ayikhona laba amakhomisheni abazayenzwa okokufakwa nguhulumende
enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo laye ugcizelela kulumbono ethi akusisindawo njengamaZimbabwe
asokuhlonipha izifiso zabantu ukuthi ngenxa yokwehlukana kwamabandla ngengxabana zokwezepolitiki izifiso zabantu zikaZulu sezilahlwa ngendlela enje lokhu kuzasibisela emuva kakhulu ngoba amakhasi ligcishe wonke azaqala phansi kutsha and siphakathi kwesikhathi eside before ama-elections sasehafini bephume sivele sikwazi ukuthi sokuqaliswa kutsha ngoba sokungani yikudlala kunganasiyazi into esiyenzayo nxa kusehlula silikabarizayine bonke baphume kumbe ikhansil ifake amakhomishini kumbe kwenziwa ama-by-election kuvele kuqaliswe kutsha ngoba indlela okuhamba ngayo akusancedi lokhu akukhanye ukuthi kuya ngaphi izakhamizi ziphatheka kuba sisakwazi ukuthi next sikhuluma lobani nama-grievances ethu njengezakhamizi ayilungiswe indaba leyi once and for all ngoba i-MDC Alliance yonke ivele iphume ephalamente lekhansil ka-1
umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Felix Galela Mafa uchaze labo abaxotshiweyo njengamaqhawe sibili ngoba bengazange bavume ukuthengwa ukuba bahlamukele ibandla
kungaba ngcono lixotshwe kuzatshengisa ukuthi linalime ngabantu laba abazasala kuzatshengisa futhi ukuthi engxenye babhoda ngale bayakhuluma lo Monzura ebusuku njengoNicodemus phumanini kuhle sifuna i-transparency abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kusemthethweni lingatshelwa ngama-judges a-compromise sahamba saya ku-nomination court i-nomination court ifanana le-high court yalungisa konke yathi MDC yiphathi esemthethweni
kodwa isikhulumeli se-MDCT umnumzana Khalipani Pugeni uthi uyabuzwisisa ubuhlungu uZulu alabo kuleli nyathelo labo kodwa kumele uZulu azwisise ukuthi lakibo libuhlungu kodwa phela umthetho kumele ulandelwe
ye indaba yama-recalls ngempela ibuhlungu lakithi kubuhlungu kodwa besizothini phela ma abantu bethi bona abasekho eqembini lethu umthetho uthi kumele siba-recall bekungelanto ebesingayenza kubuhlungu kodwa hhayi siyabathembisa ukuthi indaba yekhomishini ayizukwenzeka siyigadile le nto ayizukwenzeka noma kanjani
kusenjalo abe-People's Democratic Party Zimbabwe PDP labo bathi sebemise umsebenzi amakhansila akubomasipala abehlukeneyo elizweni ogoqela osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare umnumzana Jacob Mafume isikhulumeli ebandleni leli umnumzana Ngqobizitha Khumalo uchasisa kabanzi ngaleli nyathelo lebandla lakhe
kuliqiniso simise umsebenzi amalunga e-PDP abengama-councillors kuma-ward athize kweleZimbabwe lokulandela umhlangano esiwenze eGweru ngomgqibelo mhla ka-12 September 2020 lapho sivumelane khona ukuthi amalunga la kumele amiswe umsebenzi ngoba kasalandeli sinqumo somhlangano we-PDP. Okuneyinguza landela ngalesi sikhathi yikho lokho engile mvumo yokukhuluma, okuneyinguza ubuya ngesikhathi esilandelayo, kodwa ngifuna ukuchasisela kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngemva komhlangano kube le resolution ye-National Council eGweru evumelane khonokho. Ngiyabonga.
Abazanu PF bona sebehle baqinisa umkhankaso wabo ukuthi kudingwe iqula lamakomishina azaqhuba umsebenzi emadolobheni lapho owakhethwa khona amakansila awe MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba esithi asehlulekile uqhuba umsebenzi. Lokhe liqansa inani lamakansila asemisiwe umsebenzi emadolobheni ambalwa agoqela eMarondera, Victoria Falls, Gwanda, Harare lamanye. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Idale labaphathi ntambo elekhabhinethi selivumelane ukuthi uhulumende ethule isinqumo sokuvumela ukuhamba kwamabhasi athwala abantu phakathi kwamadolobho okuthiwa yi-intercity ngesilungu. Lokhu kwenzelwa ukuphathisa ukuhamba kwezifundi ezilungiselela ukubhala imihloliso kwamanje ababalisi abazoqondisa leyo mihloliso izethekeleli kanye lozulu jikelele obesethwele nzima imigoqo le. Abantu bebengasavunyelwa ukuhamba-hamba phakathi kwamadolobho phansi kweziqondiso zikahulumende zokumelana lokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Abanini bamabhasi ahamba phakathi kwamadolobho sebelaywe ukuba nxa befuna ukuphindela emsebenzini kuzamele baqale babhalise kugatsha lubona ngezokuthwalwa kwabantu lempahla ukuze bahlolwe ukuthi bayilandela na iziqondiso zokuhlanzeka lokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-World Health Organization, i-WHO.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz kushort wave.
Intsha iyamukele ngenjabulo uhlelo lusanda sungulwa ngabe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC olo whistleblower app. Okuyindlela uZulu angathumela ngayo imbiko yezihlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezithiyeneyo zelizwe engaziwa. Ingcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku umnumzane Michael Ncube utshele uMike Hobe weStudio 7 okwenziwa ngabeZAC linyathelo elincomekayo elilakho ukuphathisa abafisa ukumangala izehlakalo zenkohlakalo bengela kwesabela ukuhlukunyezwa.
Ya, lolu luhlupho olukhona sibili osoluhluphile isikhathi eside. Ayikhona kuphela lapha elizweni lakithi but kodwa ezindaweni eziningi ezehlukeneyo. So uhlelo lolu lulungile ngendlela yokuthi luyancedisa abantu ukuthi bakwanise ukuphumela phandle bakhulume ngezindaba ezenzakalayo eziyinkohlakalo ezenzakalayo endaweni ezithetheneyo ezibulalayo kumbe ilizwe kumbe ama-companies kumbe amabhizinisi amaningi akhona ngaphandle. So kuyancedisa nje izinto eziningi ezinjalo.
Siyezwa abantu abaningi bekhala ngale ndaba ye-data njengoba kuzabe kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Ubona ngani abantu abaningi bazasebenzisa le ndlela na ukureportela inkohlakalo elizweni?
Yeah, khona silohlupho ngakhona apho nje ukuthi i-data yinto ehluphayo, into edulayo okwalesi sikhathi elizweni lakithi ngoba ihlala ikhwela njalo nje imihla namalanga. So kuyinto nje ehluphayo. Kodwa-ke okukhona khathesi ukuthi kulezi ndawo ezithiyethiyeneyo edolobheni lapha ukuthi abantu bakwanisa ukuhamba bekwanisa ukuthi bengene ku internet be send ama messages abo besebenzise internet for free without paying anything bengabhadalanga lutho
labo basemaphandleni ke
ya khona pha uhlupho yilolona lokuthi emaphandleni azikho izindawo ezinjalo so yiluhlupho lukhona ngoba indawo ezinjalo zitholakala kuphela emadolobheni la kwamanye nje ama izindawo ezincane incane nothi kuyo yonke indawo
ngishisa ukuhlolisisa i-app le kancane sizwe u-chairperson we-ZAC ubamu Lois Matandamoyo esiqhenya ngempela sithi hayi i-app le wonke umuntu uzathola ithuba lokuyisebenzisa aripoti inkohlakalo esingathi ngesithiwa anonymous ubona ngani ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuzasiza na kulolu dubo nxa sesikhangela lolu dubo ukuthi abantu abaningi bakhanya ngathi bayasaba ukuripoti inkohlakalo ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo for ukuthi abantu abaripoti inkohlakalo lize
khona lolu hlelo sibili luyasiza ngakhona lokhu ukuthi luyanceda kakhulu khonapha ekuthini abantu bekwanisa ukuphumela phandle bekhulume zonke mhlawumbe unkohlakalo ekhona ngaphandle lapha so ekukhulumeni khona phana mabe bephumela phandle bekhuluma inkohlakalo yonke enzakalayo ba protected abantu bazivikelekile ngokuba platform le ekhona iyavikela ngendlela yokuthi ile tunnel yokuthi abantu akula omunye umuntu ongangenela enkulumeni kumbe ezintweni abantu ababezikhulumile bezinveza ukuthi ziyinkohlakalo so kuyabe kuphela kuziwa ngumuntu oyabe ethunyelwe leyo message kuphela
so kahle kahle ukuthi uZulu kumele athembe ngempela ukuthi angasebenzisa le ndlela it's just okuphumayo it's between wena njalo abenhlanganiso yezakhe
Yaye kuyinhlanganiso yezakha kuphela lawe oyabe reporter kuphela abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abanyeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile sebeyavikela abantu ukuthi bengatholakala ukuthi ngubani mhlawumbe o-reportileyo wakhuluma ngodabulo nje olunje lwenzakalayo so bayivikelekile abantu bengakhululeka beyisebenzise i-platform leyo
Umnumzana Michael Ncube yingcwethi ecubungula ezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection lapho sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 osuthethe imphefumulo yabantu abedlula amakhulu amabili 224 eZimbabwe sizohlaziya njalo uhlelo lwenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission olwe-whistleblower app lwendlela uZulu angathumela ngayo imibiko yezehlakalo zenkohlakalo ezenzakala endaweni ezijeneyo zelizwe libona ngani uhlelo loluluza siza na ekuqedeni inkohlakalo Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama
Kesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
Uhulumende weMelika uthi uzanika umvuzo wamadola angamakhulu azinkulungwane $100,000 Ozabancedisa kudaba lokudinga ukuthi owadubula amapholisa amabili ayehlezi emoteni yawo ngesonto edolobheni le-Los Angeles ngubani. Iqula elivela eNigeria lifikile e-Accra eGhana ukuyalawula inkulumo eziphakathi kwenhlanganiso ye-ECOWAS lebutho eselibusa kwele mali kusukela phakathi kwenyanga edluleyo lize lithathe umbuso owayengumongameli.
Abohlangothi lweZimbabwe National Family Planning Council basungule umkhankaso wokuhambela abantu emizini yabo kobulawayo befundiswa ngendlela zokuhlela kuhle imuli kanye lokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa. Uhlelo lolu luqondiswe ikakhulu kwabasakhulayo abaleminyaka ephakathi kwelithumi kusiya kwengamathumi amabili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lumkhankaso weZimbabwe National Family Planning Council abawuqhuba besebenzelana labenhlanganiso yePlan International ujonge ukukhuthaza abasakhulayo ukuba basebenzise indlela eziqondileyo ezokuzivikela emikhuhlaneni yengulamakhwa njalo lwenziwa ngaphandle kwembadalo. Umnumzana Mission Kwafa isikhulumeli seZimbabwe National Family Planning Council uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu abaluqhubayo ngale iviki nokuthi kungani bekhethe ukusebenza labaleminyaka ephansi kwengamachumi amabili lane i-24. Egcizelela umnumzana Kwafa uthe isikhathi esiningi udaba lwemacansi nalukhulunywa ngalo emakhaya luyazila kukanti lokhu akumisi abasakhulayo ukuya lapho.
Uhlelo lulubondane kakhulu labasakhulayo abeminyaka 10 kusiya ku 24. Sikhangelane labantwana laba njalo uzathola ukubana balenhlupho eziningi ezikhangelane lemikhuhlane emacansini, ukuzithwala bengalungiselanga, begcine bekhipha izisu zokusiba ngezinye inhlupho njalo eziphazamisa ihealth yabo. So kayisiyo family planning yodwa, nasi yafundisa abantwana 10 to 15 years ngama life skills ngokukhula babezazi ukuthi bangobani, benza izinqumo ezicakathekileyo empilweni. Siqakathekisa kakhulu indaba yemfundo ukubana kabafunde ukuze babe lempilo engcono, babekwazi njalo ukuzimela empilweni.
Umnumzana Ephraim Ndlovu oyisakhamuzi semagwegwe uthi wenelisile ukuba ahlole igciwane le-HIV endawone lonkosikazi wakhe.
Ngihlala ngestresi sokuthi engxenye singaba lo mkhuhlane, but hayi namhlanje sentestiwe, so hayi sengikhululeke kakhulu ngoba loo mama endazelilethena sithi engxenye siziyakhona, so namhlanje asentestile layo khona, so ngiyathaba kakhulu.
Unkosazana Bebe ukhuluma ngakufundileyo kumkhankaso wabe-National Family Planning Council.
Namfunde ngokuzivikelela lokuthestwa. Cha umuntu kumele ehlale ba ekwazi status sakhe. Cha ukuhlala ukwazi status sakho lakho kulungile. Amnangikha indaba zemacansini bayangifundisa. Babe sifundisa ukuthi thokona khona umuntu kumele azivikele. Futhi kumele isikhathi amelele isikhathi sakhe.
Uhlelo lwabe Zimbabwe National Family Planning Council oluqale ngomvulo mhla ka 14 Mpandula lugqitshwa ngeviki ezayo. Abezethu NFPC bathi kusasa bazabe besemzini weCowdrey Park eMpompini, ngolwesine bazabe beseCowdrey Park njalo eTerminus, kuthi ngolwesihlanu bazabe beseMpophoma koBhangu, kuthi ngeviki ezayo ngomvulo bazabe beseMinyela Grounds, ngolwesibili begqiba uhlelo besemaphandleni eSt Peters kanye leKami. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kwezitolo lamabhizimusi kwamukelwe ngabanye abathi kuzaphathisa ukuvuselela umnotho, kodwa abanye besithi kuzengezelela amathuba okumemethekisa igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi amabhizimusi asezavulwa ekuseni ngo-6:30 aze avalwe ntambama ngo-6:30. Phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, amabhizimusi abevulwa ngo-8 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi inyathelo lihle kakhulu, kodwa umumo kawuvumeli lokhu.
Uhulumende weZANU-PF nguhulumende othande ukuthembisa amanga. Umthuli Ncube wayethembise amabhizinisi ukuthi bazanikezwa izimali zokunceda ukuze baphathe kahle ibhizinisi ngesikhathi se-COVID, kodwa vele imali yakhona kayizange ibuye ngoba vele siyazi ukuthi imali yakhona akula. Ye umbuze ukuthi baphila njani? Hatshi, amabhizinisi la ngovuka uzenzele, abanye ngabathenga imali emsikeni omnyama, abanye impahla zivela eGoli labomalayitsha. Ngilethemba lokuthi iziphala zemali amabhenki lawo azanceda lapha lalaphaya, kodwa nje abangela izimali zangaphandle ama-free funds, hayi ngibona ngathi mina bazabhuluba bathwele nzima. Kodwa uhulumende hatshi kabanikanga imali obathembisa amanga.
Usomabhizimusi njalo elilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle kakhulu.
Kakhulu sibele umnotho welizwe uvele usukuma ngenxa yokusebenza abantu besebenza izinto lazo ziyathuthuka. Ngakho ke uhulumende into ayenzileyo ubona angezelela amahola okusebenza bona angenze kuhle noma nje sokwazi ukunayo kule ndaba le e-COVID-19 esozibana sisichile singena phansi kwembheda sichacha. Kodwa uhulumende laye ukubonele ukuthi hayi bana abeleke kuvula mbijana mbijana. Sinethemba ubana very soon sizafika kupoint engayi uzavula zamthoso sibili ukuthi sibona hayi into leyo sesiphila layo sesihamba layo sesikwazi ngesikhathi nje umuntu kumele uhlale ugeza izandla ngesikhathi nje kumele ube nemask ngesikhathi zonke kumele usanitize izandla zakho sihambe sisiya phambili ngoba ukuma sisima akusho nokuthi sisiye ndawo. So uhulumende nithi nguhulumende wabantu okhangelayo ebalansa phela between umkhuhlane okhona we-COVID-19 abalansi njalo lo mkhonomi ubana kona kungama futhi abantu bagcina sebesidla luklubu ongaseseluhapa. So-ke uhulumende wenza njalo okhangelayo ebhalansi zabo uhulumende omuhle kakhulu. Siyakubongela kona ubana ubana bakubonele kufanele ubana bangezelele amahola from 8 AM bathi 6:30 AM from 4:30 ntambama bathi 6:30 ntambama. So let's hope that now we go ahead. We kuzofika isikhathi yebayi kuzabe sokuvuleke babela kunormal ngoba into leyo kukhanya nganasindaba nayo okwesikhathana sibili. So sisomele sikhumbe ukubana siphile layo sisebenze sisiya phambili.
Omunye njalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukwengezelelwa kwamahola omsebenzi akusoze kuphathise umnotho osubhacalele ngomkhaba.
Akusoze kuphathise kangaka ngoba ezinye izindawo zamabhizinesi kazikavulwa. Sikhangele ukuthi wonke ama-government departments anjengama-passport office akukavulwa, izimra kayikavulwa, i-VID ekutheswa khona izimota labantu kakukavulwa. Kungaze kungezelelwa ama-hours lawa ezilongo lezi ezinyindawo zingavulwanga akuphathisi ngoba sikhangele labe-transport abama-bus, private buses, lama-combis abakavunyelwa ukuvula. So kungezelelwa kwama-hours nxa abantu abaningi kumbe amabhizinisi amaningi angakavuli kakuphathisi lutho.
Kwamanye amazwe afana lele-Melika, ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kubonakala njengendlela yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngoba kusehlisa ukuminyana kwabantu ezitolo njengoba belakho ukuhamba ngasiphi isikhathi lapho okuyabe kulabantu abalutshwana abathengayo kumbe ukwenza ibhizimusi. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. UZulu kanye labenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu basola ukumiswa umsebenzi kwamakansila awe MDC Alliance ngabebandla le-MDCT. Selugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-8:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.